Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 ngo sithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyene lamalunga edalela eParliamente lawedalela khe labaphathi intambo ele cabinet labantu ukuthanyela lokudobha izibi eHarare phansi kohlelo lweNational Cleanup Campaign. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kwezwekazi le-Afrika namhla zimanyene ngokutshengisela izigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni aso. Ngohlelo Woza Friday sineqembu eselikhathazile emhlubulweni wezansi emaNdebeleni ngemgido langomculo wesintu elibizwa ngokuthi Volamba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi kuzwekazi le-Afrika namhla zimanyene ngokutshengisela ezigodlweni zabameli beZimbabwe emazweni aso. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amazwe amaningi omhlaba esetshengise ukukhathazeka ngokwenzakala eZimbabwe kwezelungelo loluntu. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uChris Gandhi.
Amazwe omhlaba abalisa eleMelika, eleBhilitane lamanye ambalwa asetshengise ukukhathazeka ngocuku olwenziwe ngamabutho lamapholisa eZimbabwe kunsukwana ezisanda kwedlula. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika, njengezinye lazo ezihlala kwamanye amazwe, zifole esigodlweni sommeli weZimbabwe eWashington DC, zitshengisela zikhonona ngokwenzakala kuzihlobo labangane ekhaya. Sixoxe lomunye wabaqoqa lokhu kutshengisela umnumzana Dan Moyo.
And then sasesibona ke uhulumende ebuya ngodlame abantu bashaywa namanje sizokuthola lokhu besatshaywa, lokhu bengenelwe ezindlini one by one. Sithi thina okunjalo kumele kustophe right now ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s yi-same style abasenzayo esakhozela igukrawundi lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Kwele South Africa, ngaphandle kokutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe, amabandla aphikisayo abalisa ele EFF lele DA asetshengise ukukhathazeka ngomumo weZimbabwe. Umkhokheli we-DA umnumzana Musi Maimane uthi uza kuya eZimbabwe ngeviki ezayo siyakhulumisana lomongameli Mnangagwa ngodaba lolu. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi okungaba kusenzakala yikuthi amabandla eSouth Africa akhuluma ngalolu daba yikuthi lesi yisikhathi sokuheha amavoti njengoba izizalwane zeZimbabwe zikhona ezivotayo kwele South Africa.
I-DA isile lapha kwinkantolo yomhlaba ukuthi iyofaka isicelo sokuthi ke kubhekisiswe kabusha ukuhlukunyezwa kwabantu lapha ezweni laseZimbabwe yinkantolo yomhlaba. Kuyinto engicabanga ukuthi kubantu baseZimbabwe ezoba yinto enhle ngoba sisodwa bebodwa abantu beZimbabwe kuncane abangakwenza ngaphandle kokuthi kube khona ukuncediswa ngamanye amazwe. Sizakhumbula futhi noma sibuyele emuva laphayana ngesikhathi sempi yenkululeko ukuthi amazwe njengayo nje iZimbabwe ilelwa inkululeko yayo azangilwe iyodwa kodwa yathola ukuncediswa ukulekelelwa ngamazwe amaningi omhlaba. Nakho lokhu sikubona kumenyezwa kuhlongozwa i-EFF ne-DA ukuzama ukuthi babonise umhlaba ukuthi ezweni laseZimbabwe isimo kasisihle, isimo siyadinga ukuthi kake kungenelwe abantu beZimbabwe basizwe kuleli sisimo ababhekane naso.
Ngeviki edluleyo ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC lithumele iqula eZimbabwe ukuzokhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Isiphathamandla sebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi akukazwakali ukuthi kuyini kahle kahle okukhulunyiweyo lenjongo yalomhlangano.
Kwazwa ngokwazi kwethu iSouth Africa izama ukuthi incedise ilizwe laseZimbabwe ukuthi yakhe umnotho waseZimbabwe, kodwa usakhulunyiswana ukuthi yimvelapha mvelaphani engasetshenziswa ukuthi umnotho waseZimbabwe wakhiwe. Ngoba kunezinto ezihluphayo okhathesi eZimbabwe ngendaba yelokho esibiza sithi i-currency concern, imali esiyisebenzisayo. Kube sokusiba futhi nobutsotsi kumbe ukuqhela okwenzakala e-reserve bank. Kube sokusiba futhi nokuthi ilizwe lethu sokuyilizwe lamasotsi, thina nokuthi abantu babotshiwe abaphoza abasebenzi. Thina sithi konke lokho kuvusa umnotho angeke kwenzakale nxa zona lezi zinto zingazange ziqondise. Okokuqala kuyikuthi abaholi bezisebenzi kumele baphume emadele nabantu ababotshiweyo. Okwesibili, kumele kulungiswe indaba othiwa yi-currency question, ngoba i-bond note ayisiyo mali elingana le-US dollar. Kumele lokho kulungiswe. Okwesithathu, kumele kulungiswe ubugebengu obenzakala e-reserve bank. Kanti okwesine, kumele ilizwe likhululeke abantu bakwazi ukuthi nxa befuna ukuze process freedom of association bakwenze lokho. Yikho lokho esibonza ukuthi-ke kungaba-ke lokumncedisa ukuthi kuvuse umnotho welizwe lakini.
Kwelebhilitane, idale lephalamende lalelo lizwe lixoxisane ngodaba lweZimbabwe kuyona le iviki kunkulumo kade ikhokhelwa ngunkosikazi Kate Hoy. Amalunga wonke awedale avumelane ukuthi kumele uhulumende weZimbabwe alungisise umumo wezombusazwe. ELeZimbabwe ebelidinga ukubuyela kumanyano weCommonwealth alisoze lenelise ngenxa yokwenzakala elizweni. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umanyano wenhlanganiso ezimela amalungelo ezisebenzi eBotswana oyeBotswana Federation of Trade Unions lamhla ufolile utshengisela ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kudaba lweZimbabwe lapho okubikwa kubulawe abekade betshengisela phezu kodaba lokuqonga kwintengo yamafutha ezimota kumaviki edluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Gwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBotswana Federation of Trade Unions, EBFTU, bafole betshengisela emgwaqweni yeGaborone lamhla ekuseni ngaphambi kokuba bethule ugwalo lwezikhalazo zabo emofisini womphathintambo wezobudlelwano beBotswana lamanye amazwe womhlaba. Phezu kodaba lokuhlukunyezwa kwabeZimbabwe abatshengisele ngenyanga edluleyo, emavikini asanda kudlula kwabulawa abantu kukanti abanye basala belimele ngesikhathi kutshengiselwa phezu kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kanye lokubhidlika komumo womnotho jikelele. Abe-BFTU bathi bakhathazekile ngokwenzakala eZimbabwe, ngakho bacela uhulumende wabo ukuthi angenele ukuze kube kulokuhamba kuhle njengomakhelwane. Unobhala jikelele wenhlanganiso le uMnumzana Thusang Butale uthi babone kufanele ukuthi banikeze uhulumende wabo incwadi yesikhalazo ngeZimbabwe ukuthi ayinikeza umongameli Emmerson Mnangagwa.
We are rooting it through our government so that government of Botswana can know.
Thumelela incwadi ngesandla sikahulumende wethu ukuze akwazi ukuthi njenge-BFTU asithakazeleli ukwenzakala eZimbabwe. Sijwayele ukuhambisa lezi ncwadi ze-petition mathupha kuhulumende weZimbabwe, kodwa khathesi sisebenzise uhulumende wethu ukuze sithole impendulo.
Okade emele umphathintambo obona ubudlalo beBotswana lamanye amazwe uMnumzana Huitsimang onguye owamukele ugwalo lwesikhalazo olubhekiswe umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthi bazalunisela phambili ugwalo lolu luyefika kunkokheli yeZimbabwe.
The petition, as you rightly explained your position,
Hayi silutholile ugwalo njalo ngiyathembisa ukuthi saludlulisela phambili kumphathi ntambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe njalo lokuthi luzafika kunkokheli yeZimbabwe siyethembisa kulokho
that it shall also be channeled to its intended destination.
Owe Zimbabwe ophatheke kulokhu kutshengisela umnumzana Andreas Sibanda uthi kuyinto enhle ukubona ukuthi izalwane zeZimbabwe zilosekelo emazweni afana leBotswana, South Africa kanye leNigeria lapho inhlanganiso zezisebenzi ezitshengisele ziveza insolo yazo ngokwenzakala eZimbabwe.
Kuyasikhuthaza ukubona amanye amazwe esola ukwenzakala eZimbabwe. Lokho kutshengisa ukuthi hayi asisodwa esimweni lesi esisibi, kusho ukuthi labo abanye bayasikhumbula.
Ugwalo olulotshelwe umnanga kwam abe-BFTU bathi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions egoqela umongameli wayo umnumzana Peter Mtasa kanye lolumpala jikelele umnumzana Jafet Moyo kumele bakhululwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Indawo eziningi zedolobho leHarare zisele zihlanzekile namhlanje ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa emanyene lamalunga edale lephalamende lawedale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet labantu jikelele lokuthanyela bemanyene bathanyela badobha izibi endaweni lezi phansi kohlelo alusungule kunyanga ezintathu ezedluleyo olo National Cleanup Campaign. UPrasetis Jeremiah usethulela lolu daba.
Umnangagwa uvukele esibhedlela seParirenyathwa eHarare lamalunga akhe awe cabinet yakhe baqalela khona lapho besiya kwezinye indawo zaleli dolobho. Ekhuluma ngemva kokugqiba umsebenzi wanamhlanje, umnangagwa uthe lolu hlelo lukhanya luthakazelelwa ngabaningi njengoba lukhuthaza kulondolozwa kwempilakahle lenhlalakahle. Uqhubeke ethi wasungula lolu hlelo ngkunyanga ezintathu ezedluleyo ngenhloso yokukhumbuza abantu ukuthi bahlale lokulondoloza indawo abakizo zihlanzekile.
Kufunda kwangu ndokokuthi tikangwa nemoyo uyu tese uye kana tichita utano muzimbo dzatigere mweya yesvina mweya yekuvengana mukati medu inoita mishoma nokuti kuchena kunoita kuti mweya wako udini uchene asi kana usina kunyanya kuchena nepaunogara pasina kunyanya kuchena pane svina ligioni anofarira kuswa ipapo. Saka kudzinga ligioni hatigare takachenesa nzvimbo dzatinoshanda nekwatinodini kwatinorara kwatinogara migwagwa iyi. Ehe, tiri kuti simurayiro ukanda marara usimbiswe tisangori patofamba tikanda marara patofamba tikanda marara.
Umnangagwa uphinde wathi abantu kumele bachiyane lomkhuba wokulahlela izibi ndawana yonke njalo bafunde isibonelo sokwenzakala kwamanye amazwe afana labo Rwanda lapho kungavunyelwa ukuthi abantu bafulele izindlu ngotshani kumbe uhamba ngenyawo umuntu engagqokanga izihlangu. Umphathi ntambo wezemidlalo unkosazana Kirsty Coventry kanye lezisebenzi zogatsha lwakhe baqalele kumgwaqo uSimon Mzinda Street baphetha sebese Africa Unity Square. Lapho ke abacine bemanyana lezisebenzi zesitolo se-TM Supermarket lezehweteleni ye-Mikkels Hotel. UKestri laye uveze injabulo enkulu ngosekelo aluthole lapho ikhokhela izisebenzi zogatsha lwakhe kuhlelo lwalamhlanje. Abanye abenelise ukuphatheka kuhlelo lwalamhlanje bagoqela izisebenzi zenkampani yezindaba iYeZimbabwe Newspapers, umeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba omanyane lamakhansela akhe lezisebenzi zonke zikamunicipala, izisebenzi zezitolo ze-OK ezisedolobheni lonke laseHarare kanye lasemzini ehlala abanengi enjenge-Highfields. Umnangagwa usungule lolu hlelo kunyanga ezintathu ezedluleyo olwe-National Cleanup Campaign oluhlose ukukhuthaza amadolobho elizweni lonke londolozwa ehlanzekile abantu balondoloza njalo impilakahle lenhlalakahle enhle luqhutshwa ngolwesihlanu lwakuqala lwenyanga zonke. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Praxitis Jeremiah.
L luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje lapho isebe sikhangela inhlupho zokubotshwa kwabantu ngemva kodlakela oluqhamuke ekutshengiseleni ngokungayi abantu bengayi emsebenzini khona kwenzakale emavikini amabili edluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ingcwethi zokulungisa imithi yokuvikela imikhuhlane zele Ohio kwele Melika zithi sezilungise umuthi wokuvikela umkhuhlane wokopha we-Ebola esibhedlela sabantwana ese-Cincinnati Children's Hospital zikhokhelwa ngu-Dr. Paul Spearman. Lo muthi usuhle waqala ukusetshenziswa kwele South Sudan lapho okwesatshelwa ukuthi umkhuhlane we-Ebola ungachapha umngcele uvela kumakhelwane i-DRC. Emzameni yokuthola amavoti, uhulumende webandla le-Hindu Nationalist kwele India libike ngokwabela amabhiliyoni amadola kubalimi bamapulazi amancane. Umphathintambo wezemali uPiyush Goyal uthi abalimi bamapulazi amancane abangaba izigidi ezilikhulu lamachumi amabili balakho ukuthola amadola phose alikhulu ngomnyaka. Iningi lisola amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa athi kwakufanele amasosha lamapholisa engenele elondoloze ukuthula njalo evikele impahla kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo lapho okwabulawa kwachaywa njalo kwabotshwa abanye ikakhulu emadolobheni eHarare lakobulawayo. Ukungxoxo asanda kuyiqhuba lentathelo izindaba, umongameli Mnangagwa uphikise amazwi kamkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa athi wamthumela incwadi ezinhlanu ezokuthi bekhulumisane ngendlela yokulondoloza ukuthula esithi katholanga ngitsho leyodwa. Uthe kalandaba lalabo abathi uMnumzana Robert Mugabe wayengumongameli ongcono kulaye esithi kutshengisa ukuthi kule nkululeko elizweni yokuthi abantu bazikhethele abafuna abe yinkokheli. Uthe labo ababona engani ulwisana lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga bazikhohlisa ngoba bona bavele bayizwana ukusukela besempini. Uthi njalo wahleka ngenyanga edluleyo ephakathi kohambo lwakhe sizwa omunye sithi uzavinjelwa ukungena ekhaya ngoba befuna ukumhlethunela umbuso. Uphinde wasola elemelika isithi akufanelanga limchothoze ngoba alinanze amalungelo oluntu kodwa lingenela endabeni zakwamanye amazwe nxa kukhona elingakuthola kuwo. Asizweni abalaleli be-Studio 7 esixoxe labo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela bona ebulenjini be-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ngubaba uMncube Mziki ngiseBotswana. So sikhuluma iqiniso, vele kade kungafanelanga babotshwe. Abantu labana batshengisile besola isimo esenzakalayo. Sesikhuluma iqiniso, vele yona umbuso osukhona eZimbabwe asombuso weqiniso. Kwaphuma abasotha kukhamera mhla ka-1 Agasti bedubula abantu. Live bullets, lamabhulethi bewadobha amanyabela phansi abantu bewatshengisa kukhamera. I-government yathi akuzange kube lo muntu wadutshulwayo. Kuthe kathe sebekhuluma bathi ama-uniform e-army atshontshwe ngabantu. Batshontshe i-uniform ye-army, batshontshe izikhali ze-army, batshontshe imota ze-army, bazashintsha be-helicopter.
Uthi kwakulungile ukuthi ibutho lingenele, abantu basebesenza ubudlwangudlwangu kakhulu. Kwakuvikelwa impahla zabanye abantu. Labo ukuthi
ngaphazamisa. Sikhuluma iqiniso. Abazange bavikele impahla ngoba ngikhuluma namhlanje kulamapholisa amabili abotshiweyo eNtumbane entshontshezwa nalezo zinto ukuthi abeziluthwa ngabantu. So umongameli Mnangagwa akazange avume lutho. Wafoma i-5 brigade yena ngokwakhe. Yayabulala amantu eMatebrand wa-adressa i-meeting mhla ka-5 March 1983 esiwale eLupane. Eqele lapho kwafa abantu, uqele lapho wakulandi bonke lokho. Sizamthemba njalo umuntu onjalo.
Silomunye njalo umlaleli ecingweni.
Ngikhuluma lo Nqabe Nyanda Mkhonto Khumana. Bengizathanda nje ukuqala nanzelela ukuthi uMnumzane uRobert Gabriel Mugabe wakhitshwa libutho. Kusitsho khona ukuthi ilizwe lalizavuswa libutho. Mnangagwa naye ulomqondo wokuba libutho la trainelwa ukubulala. Ibutho alitrainelwanga ukunegotiate. Abakwazi ukuthi nxa isimo sesifika lapho esingathi sinzima khona kumele kuhlale phansi kube lengxoxo phambi kokuba kukhishwe ivoto bese kuyadeclare into okuthiwa i-state of emergency. So into okuthiwa yi-military junta state. Ubudlwangudlwangu bonke lobu obukhona namhlanje obuqhubekayo kudlwengulwa omama, kubulawa obaba, kusenziwani, nxa sebefike kuleyo nombolo abayifunayo abantu okumele babulawe, mhlawumbe yabantu okumele basuswe endimeni yezepolitiki, baza kuma. Okwamanje ayikho into engamisa ngaphandle kokuthi mhlawumbe nxa kungangenela amazwe anjengabo-America nabo-Britain. Kodwa-ke xa sikhangela into okuthiwa yi-international law, ithi yona alikho ilizwe ele jurisdiction over another. So
yes, lo mnumzana Sikhumbuzo Moyo ecingweni.
Hayi, amabutho asezilobhazanga vela alondeleze ukuthula. Ibutho lithukele ebantwini abangahlomanga, abangaphethe lutho, amasivilini, umuntu owachitha igazi legugurawundi. So kulokho okuyinto kwakhona kuyahambelela kulokho ekwenza siya phambili.
Uphikile ukuthi kulokudonselana phakathi kwakhe nomnumzana Chiwenga. Uyawakholwa amazwana
yena ngokwakhe umnangagoba lokudonselana noChiwengo. UChiwengo nguye owahamba phambili ekukhupheni ikhehla leli mgazi, jasti ubambile kuphela. Umuntu obusabelani ilizwe noChiwengo.
Asithatheni umlaleli wethu wokugcina.
Sikhuluma lonolisomlawuli, sikhuluma yo-South Africa. Izinto ngeke zingalunga uma kungatshintshwanga le government ekhona. Ingeneke izama ukuwenzelelela ukuvikelana, ngoba ngendlela amasosha athanga khona abantu kinga kakhulu ngofikelana kakhulu lapho ekhaya.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 esikhulume labo kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni esilethulela lona ebulenjini be-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqu ele-FC Platinum uNorman Mapheza uthi iqembu lakhe kumele linqobe ele-Horoya AC nakwele Guinea ukuze liqhubeke lilokhu lilethuba elokudlulela esigabeni esilandelayo somncintiswano wamazwe awezwekazi le-Africa we-Total CAF Champions League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Platinum lizemukela ele-Horoya Athletic Club bakusasa enkundleni e-Papa Fields kobulawayo emdlalweni wesithathu wesibaya sika-Group B. Omabili lawa maqembu alo mklomelo wodwa ngemva kokuba sekudlalwe imidlalo emibili kumidlalo yezibaya, okudale ukuba umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mapheza athi akula mehluko omkhulu phakathi kwamaqembu omabili.
Sisesimeni esifanayo leqembu le-Horoya, kodwa thina siyabe sidlala singekhaya, njalo nxa sifuna ukuthuthukisa amathuba ethu okudlulela phambili kulomncintiswano kuzamele sinqobe. Imidlalo efana lalo iya ngokuthi abadlali baqine kanganani emqondweni yabo, yikho kusemandleni abo amajaha ukuba bebophe ziqine sithole impumela ethokozisayo.
Iqembu le-FC Platinum lomhlomelo wodwa ngemva kokuba libe ngetshikilo bhanqa 0-0 leqembu le-Orlando Pirates elase-South Africa emdlalweni walo wokuqala, ikanti emdlalweni walo wesibili linqotshwe ngethiwo kanyange le-Esperance elase-Tunisia. Nakwelinye icele iqembu le-Horoya lona lilomhlomelo wodwa eliwuthole lize libe ngetshikilo bhanqa 1-1 lele-Esperance ngosuku lwakuqala lwemidlalo yezibaya, ikanti emdlalweni walo welesibili litshaywe nge-3 kanyange le-Orlando Pirates. Lokhu kutsho ukuba iqembu le-Orlando Pirates lele-Esperance alemiklomelo emine iqembu ngalinye, kusithi ele-Pirates lihlezi esiqongweni sengalane ka-Group B ngoba lingakahlohlwa. Umdlalo ozakuba phakathi kweqembu le-FC Platinum lele-Horoya AC uzadlalwa ngehola lesithathu emini, kube sekusithi ebusuku ngehola letholubamu nomunye iqembu le-Orlando Pirates lizancikelana lele-Esperance enkundleni ye-Orlando Stadium kwele-South Africa. Inkundla ye-Papa Fields yayigcwele phamu mhla iqembu le-FC Platinum lidlala lele-Orlando Pirates, njalo abalandeli abaningi babesekela iqembu le-South Africa. Kodwa lesi simo sikhangelelwe ukuntshintsha, labalandeli besekele iqembu lasekhaya, loba nje kungakhangelelwanga ukuba inkundla igcwale. Amaqembu lawa azadibana kulimpela viki azaphinda idibane njalo mhla zili-12 kuyona le inyanga kanhlolanja, lapho iqembu le-Horoya Athletic Club elizemukela khona ele-FC Platinum kuthi ele-Orlando Pirates lizavakatshela ele-Esperance khona le kwele-Tunisia. Amaqembu azaqeda imidlalo yezibaya esendaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Dicky was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to
uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu eselikhathazile emhlobolweni wezansi emandebeleni eGwanda ngemgido langemculo wesintu elibizwa ngokuthi Bolamba. Asizweni bexoxa lo Ezra Chisasanda weStudio 7.
Awandanga ukuthola abaculi bemgido yesintu becula behlanganisa leziginci njalo begida ingoma zendulo. Kodwa leli qembu leBolamba selibuya ngonyawo olutsha.
Iminigama uMayibonge Dlodlo, abaningi bambiza ngoDilo, umholi weqembu othiwa Bolamba Performing Arts. Iqembu leli laqalwa ngo-2009, izinto zaba nzima. 2010 sangathi siyehlukana. 2014 sahlala phansi sabuyela sabumba kuthi amakhasethu, sabe sesiqalisa kutsha futhi-ke lapho sasesiqhubeka-ke up to manje. So iqembu eselilikhulu eselilabantu asebefika 20.
Bagida imgido eminenginengi etshiyeneyo etholakala kusiko lwasemadawunde.
Ina imidanso esijule kuyo kakhulu imidanso yesisuthu esibirwa esiTswana kahle ebalisa iphathisi, itsutsube kanye lesitapa. Siyagida, siyahlabela, siyarekhoda imusic yethu. Then ikhona nje ama-contemporary dances esiwenzayo lawo esibiza sithi ngamariaria.
Yilo ke uhlelo Woza Woza Friday. Leqembu leBolamba elijabuka eGwanda lona linamadlala nje athize.
I-album yethu yokuqala siyirekode ngo-2017 okuthiwa Khuba, elama-tracks angu-6. Yokuqala athiwa Kumelang, ekhuluma nje ngemhlobo yabantu abatholakala eZimbabwe esibingelela. Esibili kuthiwa Khuba, yiyo i-title album song yakhona engumdlalo wesisuthu. Esi-3 yangkhona sikhuluma ngokucela izulu rikubhapula. Esi-4 nguHosimare, sikhukhumeza uchief wethu uChief Mate uHosimare.
Umnandi umculo wenu. Bakhona abalaleli abafuna ukuthenga phela umculo Dlodlo.
Okwamanje ingoma zethu zisatholakala zinama hard copies. Zitholakala kumayibongwe ku 0777-399-214 kumbe ku 0718-75-1239. Then ku Facebook ithi Bolamba Performing Arts, ivele ile logo nje elihle. So sisalungisa nje ukuthi sisifake kuma downloads kuwo wonke nje ama platforms, zizabe sezitholakala amaduzane. Siyabonga, silithanda lonke.
Besukuhlelo Woza Friday leqembu eligida libuye licule njalo lipheke ingoma zesintu lihlanganisa leziginci kube mnandi. Yimolamba Performing Arts. Libe lempelasonto elijulela. Igama lami nguEzra Chisasanda.
Sibonge uEzra obexoxa leqembu leBolamba eleGwanda. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.